kuqakatheke le kabili okokuqala la uyazi into ngamile ukuthi ungadla inyamele sawodo kakhulu usuzafuna ukunatha ukuthi wehlise ngakho ukuthi wentshise ngakho soke ukuze isisu senkomo sisebenze ngokupheleleyo sidinga amanzi so itswayi silisebenzisa ukuthi ngoba inkomo ziyathanda ukulikhotha kodwa zingalikhotha sezidinga amanzi ukuthi ziyethola amanzi khona ukuyana kuyancedisa ukuthi isisu senkomo sisebenze senelisa ukugaya ukudla konke inkomo yakho ekudlayo okwesibili because nxa ilahla amanzi khona phana inkomo amanzi lana aphuma lalokho esingathi ngama minerals emzimbeni wenkomo so itswayi liyancedisa ukuthi libe libuyisela lokho kulahlwe inkomo nxa kuyikuthi isilahle ubulongwe lomthambiso so ke itswayi liqakatheke ngaleyo ndlela liyancedisa kakhulu ukuthi inkomo zikhwabithe amanzi amanzi wona nxa ethe sesemzimbeni yenkomo abe yinto eqakatheke kakhulu ekuncediseni ukuthi ukudlo inike khona yenelise ukuthi ikugaye ikungene emzimbeni wayo
nxa sesikhangela imikhuhlane engahlasela inkomo ngalesi sikhathi sendlala babankomo yiphi abalimi abamele bayiqaphele
imbalwa ntungameli ngathi nje kusukisela ekupheleni komnyaka kusizayo ekuqaleni kwawo bese kuvele kuvuke umkhuhlane abawubiza bethi i-January disease kumbe ngesikhiwa yi-telerosis umkhuhlane lo ubangwa yimkhaza kule mkhaza leva mokuba sendleleni yenkomo iyingozi kakhulu limkhaza ngoba ithwala umkhuhlane uthiwa yi-telerosis so into eqakathekileyo kakhulu ukuthi lanxa sisesimweni esibi esifana lalesi into okungafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni niyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-nepsack kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte khona okuyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza kuthiwa yi-heart water i-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha isisenza ngani iyaqhatsha ingani iyaphambana ikhanda kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza wesosoba lomunye othiwa yi-red water lawo-ke ngumkhuhlane futhi ongena esifuyweni ngendaba yomkhazi kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria umkhuhlane enjengabo mkhuhlane womkhono esingathi yikota evil ngesikhiwa kumbe i-black kota kulo mkhuhlane futhi obangwa zimiyane i-lumpy skin imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela ikota evil i-lumpy skin the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine